Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 13 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizayifuza indaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphumelele eParliament kumbe sibe silokhu sikhona. Ngaso siqedile ama consultations esizakwenza noZulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty nokuthi
inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change edalela phezulu le-Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngenyathela abangalithatha ngemva kokuvinjwa kuphatheka ukukhetho lwama-by-elections.
Ukukhula kwezomnotho lokhu kasikubone kusiba loncedo ebantwini, zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali abavele bezuza kuZulu omnengi kuzigidigidi zabantu, kazikuboni ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke okwedlula owamazwe asezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo. EleChina liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi, ama-ambulance evutho, izikepe, amabhasi kanye lemihlobo eshiyeneyo emibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla Citizens Coalition for Change edalela phezulu Citizens National Assembly yazise ukuthi izaqhuba uhlelo lokukhulumisana loZulu ngokumele bakwenze ngemva kokuvinjwa kwamalunga alelo bandla ukuphatheka ukukhetho lwama-by-elections. Ekhuluma lentalela izindaba eseHarare esikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bazakwazisa intatheli izindaba nxa sebephumele sinqumo ngemva kohlelo lwabo lokuzwa imibono kaZulu ngokuthi baqhubeke besephalamende lakumakhansili na loba ukuthi bahle baphume.
Lapha njengedale elikhulu ele-CCC Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizen National Assembly, sihluza-ke udaba oluhlangana lelizwe lethu, ikakhulu indaba yokuthi kulama-recalls ayenziwayo angekho emthethweni, kukhitshwa ama-members ethu ayekhethwe ngabantu kuhle kuphalamenti, kufakwa labo abafunwa ngumnandakwa kuma-by-elections, akhona abantu bethu besaliswa ukuthi banikise okungekho emthethweni. So sizayihluza le ndaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphumelele eParliament kumbe sibe silokhu sikhona. Ngaso siqedile ama consultations esizakwenza loZulu jikelele. Sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty ngeyokuthi. Okwesibili, ngokokuthi sithe thina asingeke simelele iParliament kuphela eyokumisa indaba le lamakhotsi izwi ligqotha likhuluma lapha. Sizakhipha njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu i-program of action yokuyangena ebantwini, sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe, sigwinye, siqine, ngoba sibo lo muntu ongenandaba lathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphenduliswe. Ama-constituencies lapho abantu bethu abayesikuvota khona, sikubona abantu besukuma bebhala amapetisheni besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula, kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli baba babafunayo, hhashi ababe bafakele bona.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC. Ekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo osakhulayo oyebandla le-ZANU PF, unkosazana Antonella Nare, uthi ibandla le-CCC kumele liqoqeke hatshi ukupha amanye amabandla umlandu.
Into ekhona lapha ikuthi i-CCC yona njengebandla kufuze yona baqale iziqoqe umzini wabo beqale beziqoqe njengebandla bebekwazi ngoba masikhangele into esizibonayo lapha ama violations they can say ukuthi bona izani PF yiye eyenze ukuthi bengashoti ama candidates but nxa sikukhangele sibona kuyingxabano ekhona between bona ngoba sibona kulo triple C sokulo chabang sibona ngapha eceleni sibona ngapha lo chamisa ngubudlanga udlanga obenzakalayo phakathi kwabo bona bodwa
bathi bona hayi sekulesinye isandla esingenileyo laphana kubandla labo abathi ngesezana uPF esenza kube lengxabano le njalo besithi amadale omthethwandaba awami ngomsebenzi okufanele ame ngawo kodwa ase senza okufunwa libandla lezano PF
sengithanda ukubisele muva njalo ngikhumbula before ama elections ka 23 August sibona ukuthi khona kuke kwaba lesikhathi ama ilunga le Triple C elihambe khona ligijima emadali ligijimisa indaba zabo sibona ama candidates abo amanye se withdrawile esekhichiwe but bagijima bagijima emadali wona lawo abathi khona wona asekela izano PF ukuphela kodwa yiwo lawa amadala abakhetha isinqumo sokuthi khona bebalalele njalo bethathe i-decision esupportayo and bawina ama-cases ankhona and now just because abasawinanga i-case ade beyigijimisa sokuyikuthi khonkhona wona ama-courts are captured which is very wrong.
Lo ube ngunkosazana Antonella Nare osakhulayo ebandla lezano PF obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. I-Studio 7 iphinde yaxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo esikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Mina njengozaphu sikupolitiki ukuze sifeze izinto ezimbili. Okokuqala ukulethela abantu bakithi usizwe seZimbabwe inkululeko. Okwesibili ukuthi sibe nguhulumende obusayo esingathi to attain state power ukuthi sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele ilizwe leZimbabwe. Ukuze sithole ukukhokhela ilizwe leZimbabwe sikuthola ngokuya kukhethu ngoba iyo indlela ekhona yokuthi uma ufika e-State House uhamba ngayo. Kodwa inkululeko yeZimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzela ukuthi ukhetho lolo luke khona luhlulekile kulethela abantu bakithi inkululeko. Yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi nguhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo. Impumela yokhetho yama-results ama-election ayisazanga yaveza izifiso zabantu.
Pho sekusitshoni ke lokhu
ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ePharlament kungento kuyinto engenza kisize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko ngoba uzibuse samthathela uSmith usetshontshwe izano uzano wawudla lowo zibuse wawuguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha. Iparlament khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls kwavota kwenziwa i-by-election izano sile 2/3 majority asiboni thina njengozabo ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Lokhu sikutsho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyefika namhlanje izano kule 2/3 majority eParliament bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo ombuso weconstitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayitshintshe iconstitution bayibhale kutsha number one. Number two kube le mithetho ekhandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu.
Lokhu libona ngani kungasiza ngani?
Uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayisaba uZulu ngoba lo hulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgali esihlalweni besebenza namasosha. Ngalokho-ke kubona nxa kungathiwa abantu baprotesta kumbe bayademonstrate bayabhikisha bazabalaza bezabalaza into ethize kule mthetho okuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi. Nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokho kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti amakhoti amanye angene ebusuku lizwi lindaba kade lamangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesithengisele uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo izekhi le eyenza isigebhe lembano lesingundengunde isenza lezanu kasangene kikho okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kiko ukuthi abantu bayabotshwa bebotshela into abangazenzanga njengabo ngarivumela kojokuqala labantu be-MRP abangu-9 asangeni kiko sesingcelelana sesibatshengisele ukuthi it is yini versus thina so uqhude maniki-niki khathesi.
Lo ube ngumnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu exoxa le Studio 7 ese South Africa. Lanxa uZulu ekhala ngokonakala kwesimo somnotho elizweni, ibhange elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uthuthuke ukwedlula owamazwe asemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka laseminyakeni emibili edluleyo okugoqela owe-South Africa, owe-Zambia lowe-Mozambique. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe libhanga leli namuhla. Lanxa kunjalo leli bhanga lethi umnotho weZimbabwe uzancipha ukhule ngesilinganiso sokuthathu okulengxenye kuphela ekhulwini 3.5% ngomnyaka ozayo okuyisilinganiso njalo esivezwe nguhulumende weZimbabwe. Lonyaka iWorld Bank ithi umnotho weZimbabwe ukhule ngokune okulengxenye kuphela ekhulwini i-4.5% kodwa uhulumende uthi ukhule ngokuhlanu okulengxenye i-5.5%. IWorld Bank ithi ukuncipha komnotho lokhu ngomnyaka ozayo kuzabangelwa yizinto ezishiyeneyo ezigoqela ukoma komkhathi okuzaletha indlala emangalisayo. Sixoxele somabhizimusi olilunga le-TCCC umnumzana Pednico Bebe othi okukhulunywa iWorld Bank akuhambelani lodubo abantu beZimbabwe ababhekane lalo.
Umbiko lo mpingamini ngumbiko osemaphepheni. Umbiko osemaphepheni ngumbiko esingathi thina abantu basebenzisa lokho abathi ngama-standard abawe bawa-collector possibly from government itself. And nxa kuyukuthi ba-collector from government itself, i-growth yangkhona kuZulu jikelele ayibonakali. Kuma-companies amaningi ahlupho lokuthola ama-raw materials kanye nakuma-companies alohlupho lokuthi ama-customers ashrinking because i-disposable income yama-customers ingani iyehla kokuphela kokuphela. Kabuziseki kuhle-ke kulabo ababe bekuchazele ngaleyo ndlela. Kungasekani-ke kodwa nxa bekhuluma nge-economic growth eyokuthi-ke isivuno seZimbabwe in terms of i-agriculture besiyisivuno ekade siphakele ngo-2022 lango-2023 ngingapho sengivumelane labo ngoba yebo yesikhanyile sikuisivuno ukuthi isivuno ukuthi nxa ukhangele eminyakeni ejulayo ibiyisivuno ekade sikhanya abantu bebengathengi kakhulu-ke e-GNB nokuthi bebengabe kaningi kakhulu akade beholiswa i-World Food Program. Mhlawumbe kungaba lokubuyela ku-government ngoba babe-collecta ama-taxes. Kuma-taxes any economic growth government taxes ziyakhwela. Kodwa-ke ngapha thina kubantu kumabhizinisi nakuZulu asikakuboni.
Ukukhula komnotho kubonakala njalo ngamankampani eqhatsha izisebenzi eziningi. Kuyenzakala yini lokho?
Hayi, ekuqhatsheni-ke ngizakutshela iqiniso ntingamili. Ekuqhatsheni eZimbabwe lapha kule economic situation ekabili kulama-formal businesses ayiwo abhadala imithelo kuhulumende. Kuma-formal businesses abhadala imithelo kuhulumende angiboni kusiba lokukhula bekuthi kusiba labantu abaningi abaqhatshiweyo. Kwesokusiba lalabo okuthiwa ngama-informal businesses. Ama-informal businesses kungaba lokuqhatsha thile entinwamili kodwa nxa kusiba lokuqhatsha kuma-informal businesses angikuboni kungaba yikukhula kwesikhwama sikahulumende ngoba ama-informal businesses amaningi kakhulu kawabhadali-ke i-taxi kuhulumende.
Umnumzana Abednico Bebe ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-TCCC. Sixoxe njalo losomabhizimusi olilunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile akutshiyananga nalokho kade kubekwa ngufinance minister uMtuli kade kwethulwa uMtuli ukuthi sibhekele sakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngakho-ke kumnyaka ozayo akumangalisi futhi umntu uzakwehla kwabankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile ngoba sikhuluma sike i-drought isitshayile sili kakhulu sibulele kakhulu njalo kuzakhanya ukuthi kumnyaka ozayo
esivuno esidlulelo sizaphelelwa izifuyo maybe indlela umnotho wethu wehlile kakhulu kuyakhanya ukuthi i-bout leyi lasilethela ukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhaneeade singayikhanelelanga ngemva kokuthi sesike saphuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu nakoko kwezokulima lokusiphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulileyo kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade si-drought yesisitshayelele phansi
kodwa izakhamizi etsholotsho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje singathi ziyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa yi-World Bank ukuthi ukhule ukwedlula owe-South Africa owe-Zambia lowe-Mozambique bayakubona yini khonokho abantu makhaza
abantu makhaza babankomoka bakuboni ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini ngoba abantu bakhangelele ukuthi bathole ukudla bathole impilo engconywana kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngayo amagama wonke omthuli bathi lokhu lanokumela phana kodwa abantu ngalabahlupheka abayibaba phansi ngalabakuboni khonoku kuyizinto kunye ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise noma singaze senze sinzenze imigwaqo ibe njani ibe mihle lamali okuze senze ima-product amakhulu la kodwa inhlakathelekile abantu badlile yini abantu bale misebenzi yini abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga yibo kuqakathekile yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile ngoba sekekwele izinga elingcono sekuthola khona amathuba emisebenzi amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu babebona kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile abantu behlupheka benganakudla abantu behlupheka benganalutho abalibonayo abantu babo abavumelani nabo khonokho
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezano PF ukuhlaziya lolu daba sixoxele esiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube
Ukukhula kwezomnotho lokho kasikuboni kusiba loncedo ebantwini kakukadalwa msebenzi ngokuthi ezomnotho ziyakhula ngakho ke zingabe zikhulela abalutshwane abaphezulu abavele belemali abavele bezuza abavele besezihlalweni kuzulu omnengi kumamiliyoni abantu izigidigidi zabantu kazikuboni ukukhula komnotho welizwe leZimbabwe ngoba nanku phela indlala lokho ikhona ubuyanga lokho ebukhona zonke izinsiza abazibona ngalesi yasikhathi semuva lokho eziqhubeka siyaphambili abantu akade besemsebenzini sebephumile emsebenzini bayaxotshwa emsebenzini iholo kalikhweli abantu lokho behola amabhondi angathengiyo imali lokho ezisilela emabhenki into yonke nje eluhlupho lokho ikhona lanxa kukhunywa ukuthi ezomnotho ziyakhula
Sisiya nje eminyakeni ka-2024 okungumnyaka wendlala ungathi abantu beZimbabwe babhekane lobunzima obunganani
Uhlupho abantu abazalibona ngo-2024 lukhulu kakhulu ungakhangela isimo sezulu siveza kahle kamhlophe ukuthi akusoze kube lezulu elizaletha isivuno eseneleyo izulu elizakwenza ukuthi abantu badle abantu bakwazi ukuthi babe lempilo eqondileyo kutsho khona ukuthi ukudla okuvele sekusilela kuzasilela kanti inkomo lapha seziphelile ungangena lapha ehlathini uzafica ukuthi kuyanuka kufa nkomo kufa donki kufa mbuzi kufa yonke into singakhohlwa ukuthi kufa kwenkomo kufa kwembuzi kufa kwedonki kufa kwenotho ngokuba inotho yabantu abaningi yakhele phezu kwezifuyo ngakho ke umnyaka ka-2024 uzabona abantu belahlekelwa izifuyo eziningi belahlekelwa yimisebenzi belahlekelwa yikwenelisa ukuhambisa abantwana esikolo belahlekelwa yikwenelisa ukuthi kube lokudla abakupha abantwana impilo izabanzima okunye abangakazi abaningi bahlangane lakho
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ele China liphe iZimbabwe isipho sezikhali zempi ezigoqela imota zempi ama-ambulance ebutho izikepe amabhasi kanye lemihlobo echineyo emibhobho ikhasi lehofisi kamongameli Mnangagwa kunkundla e-X yayisaziwa ngokuthi yi-Twitter lazise ukuthi uMnangagwa wamukele isipho lesi esivela eChina namhlanje inkomo barracks
emkhosini lo iChina ibimelwe ngumeli wayo eZimbabwe onguye ochaze kabanzi ngobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili la. Ekhuluma emkhosini lo mnangagwena ubonge uhulumende weChina esithi lizeleli lingumngane oqotho weZimbabwe. Abantu beZimbabwe babuthanise inkulungwane ezingamachumi amane amarandi i-40,000 rand eyokunceda uFuture Chuma, umntwana owahlatshwa lugodo ebusweni wahlala lalo okwensuku ezinhlanu odokotela bedinga indlela zokulukhipha. Obekhokhela uhlelo lokubuthanisa loluncedo unkosazana Sizani Charity Chuma, umqondisi wenkampani yeMangakho Health and Beauty, uthi okwamanje umntwana ukhangelelwe ukuba uzabuyela emzini kakhulu logogo wakhe empandeni esabelweni seMathabeleland South, lapho azakwelatshwa khona ekliniki esesigabeni lesi. Unkosazana Chuma uthi basebenzise enye imali le ekuthengeni okwakufunakala ngesikhathi umntwana eseHarare. Uxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube oStudio 7.
Umntwana has been discharged from Harare Hospital. Usendleleni njengamanje yokubuyela ekhaya kugogo eGabke.
Yes, ngathi ibanele kanjani.
And it looks like he is recovering, but also be ebuyela esibhedlela for 7 days every day. Kumele bese esibhedlela esiyabandijwa.
Indleko yangona abantu balifakela imizandla kumbe abantu bazimela nje.
Bayafaka kakhulu izandla okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu kakhulu. Sidlulisa ukubonga kakhulu. As we are speaking right now, I've got a paper laphambi kwami ebonisa the imali ngendlela abantu abafake ngakhona, which is imali it was just close to maybe ngathi 40,000 uma siyifaka ngama-rand, because kulabantu abafake imali ngama-US dollar, kulabantu abafake imali ngama-rand, kulabantu abafake imali ngamakula. So abantu basizile kakhulu, okuyikuthi sidlulisa ukubonga kakhulu 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 umhlaba wonke nje, sokusele esigodini kuze kuyethi America, UK, Canada, like, you know, people they really participated on this thing. Okay, kufuneka kakhulu from day one kube ngama-expenses okuthenga izinto zokuthi umntana nje eze engena ku operation e theater. We had to send Michelle, who is based in Harare, to run around buying all those things, and ama cost wakho konke khona lokho esesibhedlela it came up to 7,800 if I'm not mistaken.
So okuyalandela uyabe kumele kwenziwe njani kumele kuhlephuna khonapho,
since ngisho ngithi umntwana okwamanje kuthi everyday kuzamele ukuthi esibhedlela, and since umntwana ohlala logogo lokhulu ekhaya. So what I've done is ngicele udriver wami ekhaya ukuthi ebemthatha everyday. Sikhuluma ngemakhaya norivine lokuthini, uzabe driver naye everyday emusa, because we don't even have a clinic la esiphuma khona. So uma kumele umntwana eclinic, it's a village. So kumele drive emhambise every day. So imali lanizoncedisa kupetroli kuyahlephunwa khona lapho. Then uma sekumele kuma-reviews endaweni esinyenza kokulawayo bagibela ngayo khona lapho, leyo mali leyo incedise kakhulu ngakho konke, and ikwazile futhi lokuthi emthengele impahla. Since ube ngumntwana obekade esesikolweni walimala esendleleni and he had to be taken to the hospital, up to today ubengenampahla. So kube nemali enye ephumileyo yakwazisa ukuthi ithenge lo mntwana impahla, incedise transport and everything.
Yes, ngathi umntwana vele lokho ehlala logogo ungapi kathesi?
Umntwana bazohamba bemshiya kugogo wakhe ekhaya, ugogo nokhulu.
So labazali bakhona?
Ayi, abekho abazali. Ubaba watshona, umama ngumuntu naye nje ozisebenzela laye kwele kuTswana, ozihlalela le kwaseKuTswana. So uzofika emthiwe umntwana kugogo, and we are not even talking of abantu okuthiwa ungugogo lokhulu, abantu abasasebatsha, ngabantu asebekhule kakhulu, ngabantu abakhule kakhulu. Lokhana kokuthi kuyangenelela ifamily ezokwazi ukuthi incedise.
Ye, khuluma labantu-ke ilizwi lakho lokugcina mama.
Umama zilwe ngithi ayingeke, ngithanda ilizwi sokubonga kakhulu kubalandeli bonke abema happy ladies iMangakho nabo bonke abantu abaphathisileyo all over the world. We siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. As of mina ngisebenze ngaze ngabanjwa ngama-tansels ebusuku lenini, ngisebenza indaba ka-feature enalena. Ngidlulisa ukubonga kukhulu kakhulu, angazi ukuthi ngingathini uma singaqhubeka sisebenzisana futhi sibambisana ngendaba ezifana lazo nalezi, iZimbabwe jikelele yonke kutho ukuthi we will never fail each other.
Lo ngunkosazana Sizani Charity Chuma ongumqondisi weMangako Health and Beauty obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Queen Sowa, umongikazi owasebenza kwelebhilithano kweminyaka engamashumi amabili lantathu 23. Uxoxa lo Gibbs Dube owestudio 7.
eZimbabwe ngile medical aid company okuthiwa iRugare Medical. iRugare Medical isivule i-renal unit koBulawayo eTown, and iRugare Medical isanda kuthola i-tender yokurana isibhedlela koBulawayo. Ikhwenkwenza.
Yeah, awusitshele ngamafutshane ukuthi kwini owakwenza waqala inhlelo le.
Mina ngokwami ngingumongikazi, ngihlale 23 years e-England. So ngokuvakatha kwami eZimbabwe bengibona ukuthi ku-healthy kuyasilela, ngakho ke ngase ngi-decide ukuvula i-medical aid.
Yeah, i-medical aid le, i-medical aid le vele inceda obani?
Wonke umuntu. I-medical aid kayikithela izindlu eZimbabwe, even yabantu laba abalemali, abantu abasebenzayo, kodwa nxa sikhangela iningi labantu eZimbabwe abasebenzi. Ngakho-ke sasesithi hayi, othi sivule i-medical aid ekhangelele abasebenzayo, abangasebenziyo, abathanyelayo, abaklinayo, ogogo labakhulu abale-over 65, siyabathatha. Uyasebenza awusebenzi, siyakuthatha eRugare Medical.
Ye, kusebenza njani kulo?
I-insurance. Kuyafana na nje la funeral policy. Uyabhadala ama private ayachiana aqala from $17, the most affordable one. The most edurayo nye 120 ethatha abantu aba over 65. So uyabhadala ngenyanga. Mzwana ke imature after 3 months. Kuyanceda kakhulu ukuthi mzwana uphathekile ungela mali, uyabukwazi ukuthi ungahamba esibhedlela uzathola ukwelatshwa. Abantu abaningi basuka bekhangelele ama-funeral policy, kodwa nxa ungakadluli emhlabeni uqala ugule. Ma usugula ufuna ukuthi uqinise uhlupha abantu, ucela izimali zokuya esibhedlela. So njengeRugare iKesawontai sibe lama-prize zethu akwanisekayo, njalo wonke umuntu ayathengeka ama-price akhona.
Ye, njengoba abantu abaningi bengasebenzi, pho imali bayithatha ngapho ukungena kuhlelo lolu?
Abantu abaningi abasebenzi, kodwa siyakwazi elizweni lakithi eZimbabwe ukuthi abantu bayazama nje, abanye bathengisa lokhu, abanye bayenza lokhu okushiyeneyo ukuthi bethole ukuphila. So kukhonokho nje kuya-afodeka, asoma-policies adulayo.
Mm-hmm.
Ungakhangela amanye ama-medical aid, amanye a-charges afike kubo 300. Thina asila efika khonapho edulayo nge-120. And yona le ye-120, nxa ukuthi siyehlulekile ukuyelatshwa eZimbabwe, uyakwanisa ukuyelatshwa e-South Africa, uyakwanisa ukuthi uyelatshwe e-India.
Ye, usitele ngamafutshane ngesibhedlela.
Isibhedlela sivula i-renal unit ekhangelele abantu ababulaya ama-kidneys. Isibhedlela iklinikhi yethu esesiyivulile, then sisanda kuwina i-tender yokuthi sivule isibhedlela. Sikhangelele ukuthi khathesi siyasirenovator, sikhangelele ukuthi sisazivula March. Njalo sisivula sifuna ukuthi sibe yisibhedlela esisesiqongweni, ngoba i-private hospital. Njengomuntu ohlale e-England for 23 years, ama-skills ami ngiwaletha back to Zimbabwe, so ngifuna ukuthi abantu bethole ukwelatshwa okusesiqongweni. Njalo ngikhathesi ngiyaxoxisana lamadokotela ase-England aqala ukubuya ngoJanuwari ukuthi abe ngincedisa ukuthi ngivule isibhedlela, ukuze isibhedlela lesi sibe isibhedlela sesiqongweni. So ngiyabathembisa abantu bakoBulawayo ukuthi sukusela ngoMatshi kuzabe kulesibhedlela esisesikongweni.
Kodwa kwini ibizo lakho?
Ngihlalani kuhle Rugare Medical Hospital.
Siyabe singaphi?
Siyabe siseHillside.
Ye, kwini okwenza ukuthi siswake khona ngale Hillside? Kulo kuthi siswake emagogoba kumbe emagwegwe kumbe ephumule?
Yikho lapha engiwine khona itenda, yikho lapha okulesibhedlela khona.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo. Ngutabakancube sithi lilale.